Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene esicayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Siqoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusi Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamachuma amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukucaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha eSouth Africa uZuma. Kanti njalo ke ukuthenze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokho sizobeka futhi njalo isicelo sokuthi isigwebo sakhe sime simelele usuku lamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela umthetho selizwe leSouth Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenqe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba.
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanelwe ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa ke udaba esinalo ngelokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle kusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyiboni yenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi kuqhuqhuzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla ukuthi balwe bamsekele njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibona kubonakala ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane lincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa kuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowayeso ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sibucayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshulwa nokubulawa kwabantu uma nje kunyenzeka ukuthi owayese ngumongameli uZuma kuthiwe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibona izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo ephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungela izomthetho njalo engumgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrica esilala kweleSouth Africa eAfrica Diaspora Forum ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu, izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilijumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efidlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela imbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohle ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola ioxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu akwazi ukuya ebhedlela fice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi ulungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneki kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso ukuthi ama vaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu, ayabuya aphele abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab ukubuyela bayehlatshwe ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo, lawo ma jekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhuluma isiloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bayathenga kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasitshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokuhlanganyela abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezimpilo ne-World Health Organization bayilandela. Kodwa njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumeni udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhiyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa i-COVID lokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. La kube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokungahlatshwa.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezani PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus, ebalisa ukungahamba-hambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi balembiko ethi abebandla le-ZANU-PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelani lemigoqo ekhona.
Lathi samambijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisi ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyikuthi beyinaka beyinazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lathi siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyikuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi eBinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyikuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kutsho ukuthi sesiyagcina sithi hayo lathi singene. Angikhulumi ngeBinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMathebeleni North, nxa kuyikuthi abezanu behamba besiyakwenza imhlangano yabo, lathi sizaqalisa ukwenza ethu imhlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma structures ethu ama polling station based. Remember thina silama structures aqalisela even la kuma villages. I village la nge village yabe la structure. Abantu kabayekela ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba hanti yabona ukuthi i structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu aba ukuhlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana so abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube nalokho kutsho ukuthi singathi lo mkhuhlane usukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbono ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth ikho kwenzakala lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibona ukuthi laphana ku village leyana kuminjani kumbe ku polling station leyana kuminjani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla linye so asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ikwenza imhlangano yabile abantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bebingelelana bebonisana ukuthi omunye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebele notice ke sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngichilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi sizaba siyabe silokhu sibakhangela sifuna ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazwe lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le MTC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano weSADAG usithumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha. UZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesiqubu esethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo e-Heroes Acre e-Harare emngcwabeni ka-Clever Shadrack Chiramba owake waba umsekeli womholi webutho le-Gugurahundi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami ngusiqondiso ngokompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu la phengihlala khona bengine flat so eflatini since kuvaliwe last year March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasikho ngasibadala kwaze kwafika manje sebethi bayavala futhi solo ngingakaqedi ukusibhadala isikoloto koloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje mangithi ngifuna ukuma but hayi ngingaphuma kodwa ngishiya impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe impahla zami ngiphume khona indawo engitholile lapho engizoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane sendingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ngaluthola usizo inkosi libusise
yathi nama linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele i-urama adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho ku eZambia lizwele maedi na vele nofunda khona ukhulele eZambia yabona nje ukuthi vese buzo omunye umuntu ongaziwa kuleli lizwe that's why leli lizwe bakulanda abayizwela omunye uqala wayesiphusa uqala ngathi background yakhe uyagwaya kuMozambique lo manje la lo uzwazikhulumela ke namhlanje bachaya izandla abantu beZambia bachaya izandla kujabula impela ukuthi awu kanti umkhaya awu abantu bakithi hayi kuthe kuzima lokho lizwele ke namhlanje ade bemama esipitsa close ezikhulumela odira vele eZambia ligcusekhaya la kukhulele khona ufunde khona weZambia lona baba lwana that's why lenhliziyo embizwana ngasizweli vele kuyezwa lutho ukuthi kumbe into zethu vele esomisela kangaka akalamuzwa ukuthi ngweZimbabwe hayi yena ngokuza sithole ke
hallo Studio 7 linjani Studio 7 linyanga iphuma eHarare ngifakaza ngezikolo ukuthi kati futhi ngezikolo zingasavulwa njalo lebhoda kuvalele Studio 7 ake lisibuzele kubalaleli
linjani bantu baka Studio 7 labo bonke nje abalalela emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijawuli hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywayo lapha siyabonga futhi lisithulela khona izikhathi nangamathuba kodwa nako okunye-ke lapha emfisa ukuthi abantu ke singani sidla kukhangela ngamehlo aba indaba yecovid indaba yecovid kukhanya inambi yakhwela kakhulu okwethusayo izikolo abantu abethu kabasafundi uhulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatitsha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlabi kuyini njengoba amatitsha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazelwe lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele
linjani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke zemelika lapho elikhona bogips labontungameli inkomo lapha ngiyacela bakithi siyadinga kulo mtaka elizabeth jiyani mtaka simon jiyani owasuku wathathwa lejakha ngo-2001 enkayi khona leo wayendele enkayi manje wahamba wahawula laya samazi ukuthi ungaphi siyadinga sile ukuthi khona lapho khona kumbe uyaphila kumbe kaphili siyacela siukuthi lo jakha angazi ukuthi ngumuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingakho angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela sile umuntu ka-elizabeth jiyani usithabiso sibanda ibizwe lakhe ngusithabiso sibanda umuntu ka-elizabeth jiyani umuntu kasimon jiyani ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hhayi ngibingelele kakhulu bonke abakundawana zonke ngithi linjani khona ngapho ku-characters lapha sikhala futhi ngokuthi i-characters ngabe iyatshintsha ukuholisa abantu isishebo akula sishebo abantu bayakhala kakhulu ibanike isishebo esizwakalayo hhayi ishebo akula silantu bayakhala linjani lonke ma-members e-characters ukubamba umsebenzi ngendlela sa channel khonapho uvuka njani unasike usisi unamafika ududu intipilari ngenkosi ikoroni yabulala
ithi salubonani basakazi bakastudio 7 libingelela lonke nje okhulumayo ngentuthuko from ilipane ngithanda ukugxila kakhulu kumabandla la aphikisayo lawa gxile kakhulu kumonzora lo monzora sesimazi vele ukuthi photocopy ezanu isigijimi sezanu nje aselandaba la usekho umuntu ongamaziyo ibingigxile kakhulu lakumqondisi lo thokazi lo wakithi lo hhawu usesemfishane kakhulu for umelana lezana hhawu usesemfishane usakhawule emadolo nje ngibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake hambe ekhankasele ukuvotelwa khona le sibile sishoneni indawo zonke khona le efuna for yamavoti ukuze ekwazi ukuthola umbuso ofuna khona okuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizanu le ngoba vele ukuqhunywa kwelizwe lokhu siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from here ngaba yilo ngiprocessi le hhayi abantu abazama ukubambana ngibuye kagxile kakhulu la kuma-supporters akhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi bevote umbe baphonge ukukhuluma nje besegoli kona le bephonge ukukhuluma bengakabesithi kuzazenza ineqa bona bengabuyanga ukuzovota kathi sibakhalele ukuvota bekhonani soloku izanisala nje bazoyenza kanjani bahlala bebhonga kanjalo nje abanandlala aphikisayo azama ukubambana bengumanyana kwazi ukugijwa le nto othiwa yizane sizalele edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi yasinyanyisa nje ngiyabonga
salubonani sadelikhiphela iqiso ngajabula le mayi ongafuni ukuqala Studio 7 okwespilling yokubulisa lo mama onzalayo uMasitholo endaweni yasenkaya amasobhuka kithi osamthabiso samofana ithi linjani lonke ngithi yesh badala bakithi liyakubona ukuthi izani PF yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje akwaze kubuye kugeka amanzi ahluphi ukunathisa inkomo ukupompela ukuthi sihlale sizipompela lesicelo sokuthi ke sincede singabe ngedamu endaweni yayo singahlupheka manje get so vota bebuye besiphathela ama 1kg right beqeda lapho bese sithi basiyenza sina siyalamba nakuzandile naye yasilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulumi ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla latsekele qhubeka ukuthi inwele lelungile emandebeleni si right ngaba kamphakazi xa wena Magalela baba sola thwakazi yehlukanisa wena ufunelana so izani right yekela labeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwele Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umaqhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangamathumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe ukuqediselwa ukuyiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu owelwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungelangozi. Umeya wedolobho leMiami-Dade uDaniela Levine Cavar utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulabalitshumilane abatholakala befile. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le ASF site eFlorida etikileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayuza ama-families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane ikhithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama-buildings la ayamentenwa yini to make sure ukuthi structurally alokhu eqinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building you see i-building endala I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba-check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, hayi into ethusa abantu abaningi kakhulu lento yenzakale Florida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zele Melika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esokudilika kwale building mina ngokubona kwami angeke ngitshe ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America aziqinanga. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ekuthileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awaqinanga kodwa eqakathekileyo ukuthi ama-building wonke kumele a-inspectwe kube le maintenance. Njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi i-building le engingathi ibise e-beachfront, so elwandle. So kuningi okwenzakalayo elwandle ngoba one ichebe-chebe, most of i-area yakhona ichebe-chebe, so kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama-building akhwe endaweni ezifana lalezo aseduze lolwandle angabe ku-danger yini ukuthi angadilika ma kukuthi i-structure sakhona asiqinanga.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba ngumongameli wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasa likhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.